emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe lezimbabwe indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke indoda eyayingatheki indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla lezip ukuba iqhawe lezimbabwe zakhe kakulambuzo akusobala kunjengendlunzi kuflatini yikho ke nathi siyabambana lesizalwane sezimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muzi yakodabengwa njalo loba nje kuswa ngumbuso owezikhali kodwa inkululeko vele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha ezimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba nje ngatsho yahlali neliqiniso sifundile ukuthi loba sukuzwa njani loba sukukhosele ejele nxa ungelacala kumele ume umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe kumele sizibhele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo kumele ube hlale kumelele iqiniso. Hlale uphoxana lezinto zezinjenge-corrupt. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa.